komile koBulawayo amanzi ala esobeni lasibili yamadamu ethu okwakathi bebesilayo besivala amanzi kabili ngeviki kodwa ngokunanzelela ukuthi kona kona i-consumption iyayilokhu ikhwela so yikho-ke sikunanzelele nathi sithola-ke iyasilele khona ngale madamu ethu ukuthi hhayi kungaba kuhle sibili ukuze sifikise i-next rain season ukuthi hhayi sengezelele amalanga okushisa amanzi amalanga enika ngawo abantu amanzi emalokishini basingekele ukukwenza lokho kutho ukuthi kuzathi kusiyafika i-next rain amanzi esengasekho so kubi sibili koBulawayo kuyindlela yokuthi kona khona izulu kale zange lini kakhulu amadamu ethu akhanya sibili hhayi kakusela amanzi so far angu-2 sesakathi commissioner sesisele ne-3 lakho kunzima sibili kakhulu mthungameli
kusasa sizwa kuthiwa lizaqhuba umhlangano lina njengekhansili njalo likhulumisane lo baba uSpepa ngokuya kwelanga kuyini elizakhuluma ngakho
senze i-effort yokuthi sihlangane lo minister of water ngoba sizama ukuthi bakithi engxenye lo hulumende angangenela edabeni lwamanzi ngoba indlela eyiyo yona koBulawayo inzima kakhulukazi ngoba sikhangela ukuthi shuwa nxa izulu lingaphuza ukuna engxenye phose ungasi super njengoBulawayo saba sasengasela amanzi completely so yikho-ke ukuthola kwethu uminista yikuthi laye simbonise ngomumo esinawo njengedolobha.